khona lengthin layo ingaphakathi khona lengthin layo 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 ingaphakathi khona lengthin layo khona lengthin layo khona lengthin layo ingaphakathi khona lengthin layo khona lengthin layo khona lengthin layo ingaphakathi khona lengthin layo khona lengthin layo khona lengthin layo ingaphakathi khona lengthin layo khona lengthin layo khona lengthin layo ingaphakathi
abengi yase gozo wena bebo yachola Kota benga fune kela kuti ngiyazi njalo mangifuna wena stand up induli lento yenza kuti ngibone kuti uyajola jola uyajola jola uyajola jola uyajola
Corner LinkedIn.